Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 7 Mabasa 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje abogatsha lezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga layizolo kuphela kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi kanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngakho-ke siyasho ukuthi-ke isizwe sabamthola sonke asiphakame ngosuku lukamhlaka 8 kusukela ngo-10 safika ngo-12 sibe siphakama silokoma-ke ngaphansi kwesiqubulo esithi Justice for Materialism and Migrants.
Iningi labamabandla ezombusazwe awezimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ukutshengisela ukuqoqonga bebandla le-MRP esigodlweni someli wezimbabwe ePretoria kusasa.
Hayi, isadiki sayazi ukuthi ayilamazinyo babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisi ukuthembeka.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika iye-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele Mosambiki kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekane lalelo lizwe lwabalwa becatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga layizolo kuphela bese kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Okukhuphule inani lasebehlatshiwe leyi ijekiseni eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngoNhlolanja kwabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 139,133. Lolu gatsha lubika njalo ukubana sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 36,966 asebehlolwe bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe kusukisela ngombimbitho nyakinye lapho leli gciwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu lanhlanu 34,242 babo bengabagule basinda kulolu bhubhane. Labulala abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1531.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Iningi labamabandla ezombusazwe awezimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa ngabebandla le-MRP esigodlweni someli wezimbabwe ePretoria kusasa. Bekhonona ngokuhlukunyezwa kwamalunga abo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bazonde baganunwabo abebandla le-MRP kwela South Africa besethe sahulumende weZimbabwe umlando wokuhlukuluza lokubopha amahlayana amalunga alenhlanganiso. Kulokhu kutshengisela ukuqoqwe phansi kwezihloko ezibalisa u-Free MRP 9, Free Mqondisi Moyo, lo-Free Mthwakazi. Abebandla le-MRP bathi bafuna uhulumende akhulule amalunga alelibandla abatsho ngesikhathi siyadinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo ulandela unyamalala kwakhe ngemva kokufika kwamapholisa emdinga phakathi obusuku. Bafuna njalo amapholisa ekuyele ukuhlukuluza inkokheli yabole. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo uthi sebefuna ilizwe liqunywe phakathi ngoba kusegcekeni ukuthi abantu bakwaMthwakazi ngeke bakuthole ukuthula phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
kulokuhlukunyezwa kwama-political parties, kulokuhlukunyezwa ke kwabantu bakithi abasukumayo bekhulumela i-justice, befuna ukuthi kube lokulungiswa. Abalalelwa ke baboshwa, bayashaywa, bayathunjwa ukuthi ke bavale umlomo kusule isikhathi sika-Robert Mugabe. Ngakho ke siyasho ukuthi ke isizwe sakamthwala sonke asiphakame ngosuku lukamhlaka 8 kusukela ngo-10 kusafika ngo-12. Sobe siphakama silokoma ke ngaphansi kwesiqubulo esithi Justice for Matabeleland and Midlands, ngaphansi ke njalo kwesiqubulo esithi Free MRP 9.
Ukuthi bafuna njalo kumiswe uhlelo lokubuyisa amapholisa, abongikazi, lamatitshala kwele Matabeleland angazaziyo indimi ezikhulunywa kulezi zabelo. Bafuna njalo uhulumende ekele ukubukela phansi iMatabeleland kanye lokwingcindezela kwezentuthuko. Amabandla atshiyeneyo eZimbabwe kwele South Africa athi asekela kakhulu ukutshengisela kwe-MRP lokhu, ngoba lawo akhathazekile kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubotshwa mahlayana kwabaphikisana lohulumende. Esikhulumeni sebandla lezaphu uMnumzana Canisius Nkala uthi le ngenye indlela zokulwisa ungcindezelo oseluku sibanga esesabisayo eZimbabwe.
Siyaphatheka kabi simala abantu abemthwakazi ababotshwela babangu-9, silokudana kakhulu ngalokho okwenzakalayo. Siphinde futhi sime labezinasu omaku ogwetshiweyo, lalo mfana wezinasu laye uTapiwa Nashe osabotshiwe manje olokhu engakakhishwa. Kuyizinto ezibonisa ukuthi uhulumende weZANU-PF ngihulumende olochuku njalo futhi ngihulumende ongatshintshiyo.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Trustin Dlovu uthi labo bayasekela ukutshengisela lokhu lobanje bengavumelani laleli bandla nxa sekufika odabeni lokusebenzisana kwamashona lamaNdebele.
Sonke siyakwazi ukuthi abantu basemathabeleni they were under that discrimination, marginalization, and that affected development endaweni yasemathabeleni kwesikhathi eside. Right ukuthi bayenze imatshi yabo. Ukube mhlawumbe bayavumela ukuthi nabafowethu abasempumalanga nabo bakwazi ukuba khona bazikhulumele ulwimi lwabo.
Ngesikhulume senkosi uBulelani loBhengula Khumalo, uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi layo isekela kakhulu inyathelo labakomthwakazi leli lokusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela besethula izikhalazo zabo.
Inkosi ithi kulungile abe-MRP bazwakalise ukungasuthiseki kwabo ngendlela uhulumende aphethe ngakhona. Umbuqazi, yebo uhulumende lokho engezwakala ukuthi uthini. Njalo amalayitha bavaliwe, bavalelwe nomalayitha ngoba yibo abahambisela ukudla abazali emakhaya. Amakhumbi kobulawayo avaliwe. Why? Uhulumende efuna ukuthatha yonke into. Abantu baphile njani? Unanka amalunga abo abotshiwe sokudlula amalanga angama-20. Lokhu bevalelwe benganikezwa ibheyili. Balelungelo abantu be-MRP ukuthi badoyidoye.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-inhlokomo yesizwe uMnumzana Vukani Mlindelwa Vundla uthi labo njengenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu basekela kakhulu lokho kutshengisela.
Sikhala ngokufanayo ngoba udubo abalubonayo njenge-MRP ludubo esilubonayo sonke njengesizwe sikamthwakazi. Ngakho inhlokomo yesizwe iyakhuthaza amalunga ayo ukuthi lapho akhona njalo enelisa khona ukuthi ayefika embuthwaneni lo okhona bafike.
UMnumzana Venile Moyo uthi okubathokozisayo ukuthi amapholisa kwele South Africa asebaphile imvumo yokutshengisela. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazilipi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa amazisile ukuthi abe-MRP bazaletha izikhalazo zabo e-ofisini yakhe. Wathi njenge-ofisi abangeke benqabele abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika, i-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele Mozambique kusasa langolwesihlanu. Ihlaziya udaba lokuthi kungathunyelwa na ibutho lokuya lwisana labalwa becatsha abesi-Islam abedlulisa amalawulo esigabeni se-Cabo Delgado esingentshonalanga kwalelo lizwe. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ongumgcini sihlalo wogatsha lwe-SADC olubonayeza umbusazwe kanye lezomvikela uthi uqakathekile ukuba kuphunywe lesinqumo esiqinileyo phezu kodaba lwe-Mozambique. Umasisi kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele-South Africa bazaba khona emhlanganweni lo eleBotswana, South Africa kanye leZimbabwe, yiwo amazwe abumba ugatsha lwe-SADC olubonayeza umbangazwe kanye lezomvikela i-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Nyakenye ngolwezi ekhuluma emva komunye umhlangano we-SADC oqoqwe ukucubungula isimo seMozambique, uMasisi wayethembise ukuthi bazaphuthuma abangenele udubo oselubhekane leMozambique.
The summit came up with a number of recommendations on how member states could deal with this imminent threat, including our commitment to the SADC mutual defense.
Umhlangano lo uphumelele iziqondiso zokuqinisa indlela yokuthi silwisane lodubo lolu okugoqela ezomvikela esilazo e-SADC. Amanye amanyathelo yokuthi siqinise indlela zokwenqabela ukuqhela kwamalecatsha.
Counterterrorism coordination structures.
Kodwa i-SADC iblokhe ingakayenzi okukhanyayo phezu kodaba lwe-Mozambique. Ele-Mozambique lephakathi kwempi labalwa becatsha abakholo le-Islam abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni esinothe kakhulu ngamafutha ezimota ese-Cabo Delgado. Evikini esanda kudlula kubulawa abantu abambalwa, inkulungwane lenkulungwane zabantu zabaleka edolobheni le-Palma oyikho okulodubo olukhulu siya edolobheni le-Pemba. Abanye ababuleweyo ngabadabuka emazweni afana le-South Africa osekudale ukuthi inkokheli ye-SADC ibize umhlangano ozangenwa lamuhla lakusasa eMaputo. Kulokwesabela ukuthi udlakela luse-Mozambique lulakho ukumemetheka ngene kwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezekazi le-Afrika. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Thabisi Dube bathi uqakathekile ukuthi inkokheli ye-SADC iphume lamaqinga aphathisa ngekusasa eMozambique kanye lezansi ye-Afrika jikelele.
Hayi, i-SADC sayazi ukuthi ayila mazinyo, babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisa ukuthembeka.
Okukhathaza abanye ukuthi inhlanganiso ye-SADC siphenduke idale lokukhuluma kungela zenzo ezihamba lamazwi. Umzana Benjamin Sibanda ohlale eHaveron ethi kuyethusa okwenzakala eMozambique, ngakho isikhathi somlomo kuphela sesidlule.
I-SADC i-organization ekhanya ingelamazinyo, kuke kube lezinhlupho ezehlela amazwe. Kodwa u-SADC njengomama ukuthi angenele ngendlela elamandla kujayele ukwehlula. And ngokwayo nje i-SADC nxa ukhangela nje ama-economies ayo nje azixegexegelayo, angiboni ukuthi bangakhipha ibutho ukuthi likhambe liyefaka ukuthula.
Uma sisi kanye lo Ramaphosa babuka besithi akuthunyelwe ibutho esigabeni se-Cabo Delgado okumbono abazowafaka phambi komhlangano wakusasa. Uma sisi uhlale lo mongameli Mnangagwa kanye lo Ramaphosa ensukwini esanda kwedlula ukuyikudinga indlela yokuxazulula ngayo ingxaki esibhekane leMozambique. Ngolwesine abaphathi intambo bamazwe amathathu athi iBotswana, South Africa kanye leZimbabwe bakhandela ukuhlanganisa amakhanda ngaphambilini komhlangano wenkokheli yamazwe abo. I-SADC kayelabutho njengenhlanganiso kodwa amazwe ayitsheneyo alamandla okuthumela amasotsha awo. Ngimumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 iHaveron kwele Botswana.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kanyela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende yeMelika eleThe House livumele umthetho wokuthuthukisa inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi ukuthi zisungule imisebenzi kulandela ukubuyiselwa emuva kwalowo mthetho eminyakeni edluleyo. Inhloko kahulumende we-Ethiopia umongameli Abiy Ahmed uthe amabutho e-Eritrea avumile ukuthi esuke emngcelweni walelo lizwe. kulembiko etshiyeneyo ethi amabutho lawo asebulele njalo adlwengula abantu kule ndawo. Kulesi sigaba okwamanje wothi sizwe omunye umlaleli kaStudio 7 unkosikazi Rose Nyathi wakolubulawayo ongumfelokazi ekhuluma ngenhlupho abhekane lazo empilweni yanamuhla yokuzinakekela phakathi kokumelana lobhubhane olwe COVID-19.
Rose Nyathi ngihlala khonapha emzinikazi bakithi. Uhluphe yinalo yokuthi lapha eZimbabwe lapho akulanto esiyenzayo. Abaphumayo baya emazweni bangcono. Mina kwangehlula ukuthi ngiphume ngiye emazweni ngoba le mali yangikhona ukugada amafomathina nganginganayo. Ngathi kumbe njengoba kuthiwa lapha eZimbabwe open for business, wothi nami ngizoyenza ibhizinisi emgwaqweni. Akusela open for business. Nginjenje sengiyagcubekela, nisole khona lokhu sengithenisa umkhandi uyabuya kathesi. Ngiyabe ngikwangwayo i-church e-baptist ngangcede e-baptist akusela mpahla e-baptist labo bathi amadola sabhalelwe emagoda ngalithi babuye mna sendidinga umuntu nje kuphela ongangcede andithengele impahla andithengele ukuze ngoba ngaphi igesi ngenze okokuzithengela angisakwanisi zokuyithenga igesi babuya bona aba abantu labo abavela khona bethi ngomoto omnjini babuya basinika iigesi zokuthenga kathe sengipheka ngamaplastic nxa ngishayekade awuyazi kodwa nje impilo esengiyiphilala mna lokuthi umkami wadandelani kuba amanye amadoda esengagula bathenga amaphilisi thina kokukwazi ukuthi kini okwamenza wathanda ngawukhona ngaye kuthi umuntu uyagezi asibili mna ngangihamba nyomdebha kofisana ngimtshengisa isikhayela kathe sindlule kanjani anto yibona imntomi yama kathe simhlophe ngisukele kusena ngingadini. Ngiyangambe ngicela izitshale bantu manje ngathi ngiphile nale kathi mina nami ngangiyiphilisa ngikhathele bantu abantu mntu wonke onikhanyileyo kathesi olozwelo ongangenwa yinhliziyo kankulunkulu angamvathisa kakhulu unkulunkulu athi lapha akhiphe khona amangezeli uyabathi ukuqambela amanga basibhalisa njalo nje mina omnye kuhlangikwawulate buyathi gogobhalisana amabizo ngathi ngiyavuka mntamsendithile lebizo lami kathi lifuna ukuyaphezu kuyalipheka yini ibizo. Sele lokhu sithi sibhale sizakhona sifoni. Siyabona sebebizana khona. Sebebizana khona besiya khona le lapha abaholela khona. Ngibona sebebuya bethwele ngamaphi. Angathola kuphela mina umuntu ongothela isitafu. Mina kangisuki lapho bangazinyalwa lapho. Kodwa nje kuphela into engivulela isitafu. Njengoba la maqanda la engathengisayo. Ngihamba ngiyekukweleta ekuseni ngingathengisa. Yona le ithupho bese ngiyiprofitisa. Sengibisela yona liyani imali. Manje ngathi ibhizinisi yona liyani. Mhlazane ungasathengisi. Kusasa basakukweleta. Asisakwazi. Thatha amaphi emdoba avaliwe. Amaphemu sokungamachurchi baba buya lamachurchi bezonamachurchi kodwa zokuthiwa bizi open for business. Thina sizama ukuthi sizibhilise amapolisa daily. La mapolisa angikhona la ahawulayo njengamafuna ukubhadala into zangikhona imali yangikhona yakuyitatakana. Uwoda amatshaba sifuna ukukhuphe khona phambi kuvula be-central kumele layo umkhupheni kudlula bedrilo kumele heyi iwe ufisa imali yami wena ubalekile kuseni ufisa imali yami thaka nithathe imali yami ngaki. Aiwa, bisi mali yangu sathi aiwa, bisi mali yangu. Sile wani uti mali yangu. Ai, msati poku. Ah, ota hei. Ota ndine nzara ne mali yangu. Mazara, ame kandamu watete na mimi. Mina nya ota gani. Nsensi ya kubopi.
Banengi abaphila nzima ngalezi zikhathi zokumelana le COVID-19. Aba kusibanga sinye lo mfelokazi unkosikazi Rose Nyathi. Ezra Sibanda weStudio 7 uxoxela bathile komunye umkambo wakobulawayo.
Ubunzima ungahlala phansi ngoba lapha endengile emuli ngiyela ukuzisebenzela ngezandla zami. Ah, kunzima kufanele ngisebenze kuze imuli yami iphile. Ngiyasebenza ngapha ngibalekela amapolisa kodwa antshontshi kodwa imuli yami iyaphila kokho engikwezakuncane.
Sanibonani baba.
Yebo.
Into sikhona ukuthi lati sidle eBulawayo lapha sithengisa konke sikuthengisayo.
Eh.
Iphile lati nomoya singothe so so amaphenda sithi imsenzi iwomile eBulawayo lapha isavula. Endawo yekuseni every time siyacutshaniswa la. Ekuseni kuphosa kwenza ingozi ukuthi ngesithi cancel bakuthwesanisana abantu. Into sesiyitele ukuthi singabantu sisebenze sonke.
Chisa akutsho sizwe baba ukuthi olaye kulapho omunye ngubani. Njalo lokuthi kwenzeka khona.
Ugogo raba khuluma laye laye-ke sowusemnyameni khona bunjani gogo? Ubani gogo? Ubani Slomo?
Umama
wethu. Umama wethu uthengisani?
Uthengisa amaplastiki lamatamatisi nembhida.
Kuthi ibhizinisi linjani namhla?
Hayi namhla liphansi kakhulu.
Ujwayele ukwenza malini?
Laba ngabanye babaxoxelo Gibbs Dubelo Israel Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook ukukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders uRonald Moyo uthi kuqakathekile ukubana abadlali bahlolwe impila kahle yabo phezu kokuhlolwa iCOVID-19. Yintetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthi abalandeli beqembu leHighlanders bengayethuki ukuba leli qembu lilokhu lingakahlolisi abadlali kanye lezinye izisebenzi zalo ukuba baminjani mayelana lo mkhuhlane we-COVID-19 ngoba bona bafuna ukuhle batshaye inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa.
Siyananzelela ukuthi abanye bonke sibili ba-concerned about ama-tests awe-COVID kodwa thina esikutshoyo ukuthi kumele bayenze wonke ama-tests awe-COVID lama-medical tests. Bengakaqali ukudlala ibhora so ikho sikuzama ukugijimisa and sikhangelela ukuthi kwaza kwenza konke lokhu ngevideo nale njalo beqeda kwenza la uhlolwa lokho kuhlolwa sebezaqala-ke i-training.
Kule nhlelo zokuba iqembu leHighlanders lidlalele le-Dynamos mhla zilitshumi lathoba mune mbili kuyona le inyanga kamabasa ngosuku lokuthakazelela uzibuse lo mdlalo ngesinye sezizathu sokuba iinkokheli zeqembu leHighlanders zifune ukwazi ukuba abadlali imizimba yabo isesimeni esinjani.
So thina sikubona kuqakatheke kakhulu especially ngesikhathi lesi kubana bayenze lawo lawa ma-medical tests ngoba bahlale umnyaka ogcweleyo bengadlali ibhora kungakho-ke asazi ukuthi bami njani imizimba yabo imi njani.
Nxa konke kulungile amaqembu aqeda amaviki ayisithupha kusiya kumaviki ayithoba munembili elungiselela ukuncintisana lamanye iningi lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League abikwayo siqalisile ukuzilolonga ngemva kokuhlolwa kwabadlali lezisebenzi ezinye ukuba akabala yini umkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo yesigaba saphezulu ikhangelelwe ukuqala phakathi laphakathi kwenyanga kankwenkwezi nxa kungazange kube lokuphambaniseka kwenhlelo ezihlelwe yinkokheli ye-Premier Soccer League. Imele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ukuthengiswa kwezidakamizwa kuhlezi kuludaba olukhathaza impilakahle yezizalwane zele Melika lomhlaba wonke jikelele, kutsho isikhulumeli sogatsha lokwenzakala elizweni olwe State Department umnumzana Ned Price. Umbiko osanda kwethulwa we-International Narcotics Control Strategy Report uveza ukuqakatheka kokusebenza lamazwe lapho okudabuka khona lezi zidakamizwa lalawo mazwe eziphuma khona lemizamo yokwehlisa kusetshenziswa kwazo lokwehlisa ukudingakala kwazo lokwelapha labo abayabe sebeyizigqili zazo. Kuzwekazi le-Europe ukusetshenziswa kwe-cocaine evela e-South America kuqhelile ngesikhathi ukuthathelwa kwabalezidakwamizwa lokutholakala kwazo kubhahile ngezinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukulungiswa kwezidakamizwa ezithiwa i-methamphetamine ukuthengiswa kwazo kuvame ukusetshenziswa imithi evela kwele China, njalo lakho kubahile ezigabeni ezimbalwa ikakhulu esigabeni se Southeast Asia lezinye izigaba zezwekazi le Africa le North America. Lumbiko uveza njalo ukuthi imizamo ejulileyo ngomnyaka ka 2020 yabangela impumela exubeneyo ngomnyaka ka 2020 kumpi yokulwisana lokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Njengesibonelo, isigaba se-Adyen Region sihlezi siyinziki yokuthengiswa lokuhanjiswa kwezidakamizwa. Ele Colombia lele Peru azimisele ukusebenzelana lele Melika, kodwa ukulinywa kwezilimo ezisetshenziswa ukupheka izidakamizwa ikhokho le-cocaine kufike kuzinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukuvalwa kwemingcele lokuhamba-hamba ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwehlise izinga lokuhanjiswa kwezidakamizwa lokutholakala kwemithi yokuzipheka, njalo labazithengisayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa abazithengisayo baphume lamanye amaqhinga zagcina zitholakala kwezinye izigaba ngenani eliphezulu elingaze libonakale kusiyaphela umnyaka. Kunjalo nje kukhona ukuhle okwenzakeleyo. Ele Colombia libike ngokubotshwa kwabaningi kakhulu ngomnyaka ka-2020, njalo liqhubeka likhokhela kumazwe alwisana lodubo lwezidakamizwa. Kusenjalo ele Venezuela lehlulekile njalo ukulandela izithembiso zalo eziphathelane lokulwisana kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Uhulumende ongasoqotho okamongameli Maduro lokungaphathi kahle ezomnotho sokubangele ukuthi uhulumende wakhe aphile ngemali yokuthengiswa kwezidakamizwa lezinye indlela ezingaqondanga. Ele-Mexico elingelinye lamazwe aludubo kudaba lwezidakamizwa liqhubeka lingelinye lamazwe okutholakala lula izidakamizwa ezinjenge-heroin, fentanyl, metamorphine ezithengiswa kwele-Melika. Ngakwelinye icele lomhlaba, ukuphekwa kwezidakamizwa ze-methamphetamine kwele Burma lokutholakala lula kwemithi evela kwele China yokupheka lezidakamizwa kubangela ukutholakala lula kwezidakamizwa ze-methamphetamine kuzwekazi le-Asia lesigaba se-Oceania. Lanxa uhulumende wakwele China emise ukuthengiswa kwefentanyl, ele Melika selikhuthaze ele China ukuthi liqinise imizamo yokumisa ukuthengiswa kwemithi yokupheka izidakamizwa zefentanyl le-methamphetamine ezitholakala umhlaba wonke jikelele. Ele Melika liyakunanzelela ukuthi ukuzinikela kwezombusazwe yikho okuqakathekileyo empini yokulwisana lokuthengiswa kwezidakamizwa, kutsho isikhulumeli uPrice. Sizaqhubeka sizimisele ukusebenza labalembono efana lathi ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokuthengiswa kwazo.
Lapho ke belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Singeke ehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ukutshengisela uqoqwa ngababandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Kuthi inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika e-Southern African Development Community SADC izahlangana kwele Mosambiki kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekana lalelo lizwe labalwa becatsha. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
Murara.